VOA Ndebele.
Levuka njani mthaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 11 kunhlolanja 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla, kufe abantu abayisikhombisa engozini yebhasi lemota encane eKwekwe. Umeya weVictoria Falls ukhululwe ngebail ngemva kokwetheswa icala lenkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kufe abantu abayisikhombisa njalo kwalimala abedlula amachomi amahlanu eKwekwe izolo kulandela ukungqikilana kwebhasi yeZubkhole mota encane yohlobo lweHonda Fit. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi abathathu bafele emoteni encane njalo abane bebesebhasini. Hotel ingozi yenzakale ngemva kokuba umtshayeli webhasi ezame ukuvika imota encane le kodwa wayitshaya yagiqika kathathu. Umeya weVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini ukhululwe ngumthethwandaba izolo ngemva kokumvumela ukuthi ahlawule imali yesibambiso ibail. UDlamini ubotshwe ngomgqibelo wamiswa edale izolo esetheswa icala lokuthengisa indawo yokwakhela indlu ayeyiphiwe yikhansili. Sekume igqwetha lakhe umnumzana Give Mom Viringi.
Sesikhuluma senzeke ubaba engikhaya is out of custody. Icala letesayo ningathi ngamafitshane icala obithiwa i-criminal abuse of duty as a public officer. Icala abhekane lakhe.
Kuthiwa wenzani kahle kahle?
Ngathi ngamafitshane kuthiwa yindaba yesithembu sakhe asithengisayo. Asezelingene kakhulu kuma-details akhona ngoba indaba esecourt sathi ngamafitshane indaba ephuma ekuthile nawathengisa isithembu ayesile ikampini.
Ulilandule yini icala kumbe uyalivuma?
Hhayi, icala uyalilandula. Uyalilandula icala.
Uphume ngemalini yebheyili?
Uphume ibheyili $1,500.
Lihle la ihlawula khonapho wahle wakhululwa laye?
Yes, ihlawula wakhululwa, yes.
Ekubotshweni kwakhe siyazi ukubana ubevalelwe ngempelaviki. Uthi ubephethwe kahle yini kazange ahlukuluzwe?
Hayi, akazange ahlukuluze. Ukuthi nje bathe bembiza epolisi wathiwa ngifonela ngahamba la ngilabo abe-rati abazange bemhlukuluze sibili bemtepekateka kakhulu njengomuntu la.
Umnumzana Give Mom Viringi ligqwetha likameya weVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini sixoxela ekhona le efolosi. Izulu lesikhukhula lidilize imizi ebhinga lachiya abantu abedlula ikhulu lamachumi amabili bengelandawo zokuhlala. Likhukule njalo izifuyo ukudla lempahla yabantu echiyeneyo. Izulu leli liqale ukuna ngempelaviki ladala umonakalo esenga echininga ensukwalela kwezinye indawo. Izolo kulabanye ababikwa bebelonke bephezu kwezihlahla bemelele ukuhlengwa. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo meli weBinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dube Gospanda.
Izulu line kakhulu endaweni ehlanganisa iBinga Center indawo ehlanganisa iManjolo, indawo ehlanganisa isinakoma kuBonsinga lesinkwale ikakhulu lezindawo ezimbili, izo indawo ezaffecte kakhulu lizulu. Izulu leli line okwedlula amahola angamachumi amahlanu, lingazange ke line, okosokwenza ukuthi khona endaweni zesinkwale, endaweni zensenga, endaweni zechininga, kochief usinakoma abantu sikhuluma kanje, basezihlahleni, abantu basezintabeni khuluma nomunye wabo nje khathesi khathesi. Osokusiba buhlungu kakhulu ke ukuthi ne-network yakhona kuleyo ndawo layo kayikho kakhulu, kodwa ayisetsheliwe ukuthi khona osabhuku mhlawumbe abafika ku-7 imizi kulabo osabhuku abafika ku-7 imizi eminingi kayisekho, isihambile njalo. Abantu abaningi nakathesi belokhu bedinga uncedo lokuthi besuswa kuleyo ndawo ukuze beye endaweni engani ine-sefiki.
Nxa sikhuluma ngenani labantu lapha, sikhuluma ngabantu abaningi kanganani?
Ngibona ngani singakhuluma nje ngenani labantu abasuka mhlawumbe kubo sikise kusiyafika kubo 120 abantu abangabe babe affected. Okuhluphe kakhulu ukuthi izisebenzi zikahulumende labancedisayo abakwanisa ukuhamba khona ngale bebengelakho abade bengakusebenzisa ukuthi beze beyefinyelela lapho kunabantu labana khona. So abantu bebesenza okokuthi bekhulume nabo ngokubabiza bekhatshana, bethi bekhulume bethi hayi lapha singu-11, laphana bethi hayi singu-17, kuleyana indawo bethi hayi singu-10. Inani lakhona ukuthi ube nazi kahle kahle kuba nzima. Kodwa abanye kade ngikhuluma nabo emafonini bebekhuluma ngokuthi hayi kule mizi sibili embalwa engasekhoyo, omunye bebala impizo ize ishike ku-12.
Singathi-ke okokudla-ke lezifuyo,
ngizwa kuthiwa khona eziningi izifuyo kazisekho, zithethwe ngamanzi, inkomo, imbuzi, inkukhu, ukudla, iziphala sezihambile. Abantu labo esikhuluma ngabo ngabantu ukuthi kathesi ngabala lutho ngaphandle kwalokho abaphume nje bekuphethe ngesikhathi sebevaleka izulu seliningi kakhulu.
Singathi pho-ke uncedo oludingakalayo ngolunjani, njalo i-CPU isifikile yini khona ngale, kume njani?
Onguye ong-acting DA okwakhathesi namapholisa bahambile bayafika kuleyo ndawo. Yibo akade mbatho ukuthi labo abasakwanisanga ukuthi befika khatshana kakhulu, bebesenza okuzwa nje umuntu ekhuluma ekhatshana ukuthi hayi lapha sivalelwe singaka ngale, bavalelwe nawo bangaka, basebephenduka ngoba kade ilanga phela siyatshona. So-ke osokwenzakele ukuthi i-CPU si-activatiwe at provincial and national level. Bengisanda kuqeda ukukhuluma nje kathesi lomnumzana u-Richard Moyo onguye ongu-resident minister, unthembisile ukuthi khona kusasa kukhona okuyakwenzakala. Asikhangelelanga ukuthi kungaba nama-helicopter ngoba izulu lakathesi lokhu lisina, kodwa nje uncedo lwakuqala olufunakalayo ukuthi labo bantu besuswa lapha abakhona khona beye endaweni ekhatshana lamanzi, ukwenzela ukuthi-ke sizame ukuvikela impilo zabo. Okwesibili ukuthi labo bantu uma bethe basuswa lapho bethole indawo lapho abangahlala khona, bengikhuluma nabe-Red Cross kathesi besithi hayi labo sebefonele ama-ofisa abaphezulu ukuze kutholakale lapho abangahlala khona bese bethola-ke indawo zokuthi bedle.
Umnumzana Prince Tobeko Spanda ngumeli weBinga North etale lephalamende.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa utshele inkokheli yebandla lakhe izolo eMathebeleland South emhlanganweni abawenzele eGwanda ukuthi ubunzima obukhona kwezenotho lakwezombusazwe bungaqedwa kuphela ikukhulumisana phakathi kwakhe lo mongameli Emmerson Mnangagwa. UChamisa uphakathi kokwethekelela izigaba zonke zelizwe ekhulumisana labasekeli bakhe. Sexhume umgcinisihlalo we-MDC eMathebeleland South umnumzana Solani Njemnyama Moyo wachasisa okunengi.
Kungumhlangano wama-structures eMathebeleland South wonke ku-13 district. Ezesitshela ngiyajende ka-2020 owakuthulayo emhlanganweni kule lamazwi adlulileyo etshela iZimbabwe yonke sibili babuyile ngokuningi, sibe losupho nje ukuthi abanye bayehlulwela izulu ngendaba yemigwaqo lekhona izulu elisina, kodwa ngokuthanda umkhokheli wabo, ngokuthanda ukubana ibandla le-MDC liqhubeke ngomsebenzi elifuna ukuletha inkululeko, bazile ngokuningi abantu bezolalela.
Okuyikho okumqoka okukhulunyiwe weyo kuyini ebelikhalaza ngakho njengesigaba
ukhulume ngakho konke ukuthi ukhetho luzayo kumele ukuthi abantu babe babazithithela amakhadigenti wathola ukuthi i-South ivumelana lapho kakhulu akuzanga kusihluphe ukhetho luye lwadlula abantu kade bezikhethela bathi yinto abayifunayo wasitshela ngendaba ye-dialogue inkulumo ezikhona phakathi kwe-MDC esifisa ukubana zikhulunywa nguye umnakagwa lo nguye kodwa ngupresident wezimbabwe ukhulumisana nopresident kube le mediator bekhuluma mayelana nelizwe ngoba lomunye lomunye yabona ukuthi ilizwe lifile abantu bayahlupheka ma-South isikhalo sabakhulu bakhalile ngokuthi ipresident sicela usincede abantu bayafa bebulawa yindlala abantwana bethu bathole nzima ngabe siya e-South Africa abaningi bathelela emifuleni abaningi bayafa lase-South Africa so isikhalo esibe khona phakathi kwema-South kakhulu ukuthi hhayi indlala ingenile ibhokhile so wakhuluma ubaba upresident kakhulu ngokuthi ufuna ukubana abantu bezwayo abantu babambane phathini kakufuneka i-violence wakhuluma i-corruption kakhulu kuma-councillors ethu ukuthi i-corruption kwe-MDC kayifuneki zero tolerance njalo wakhuluma la ngama-MP futhi ukuthi nxa besiya parliament bahambile besiyasebenzela abantu i-MDC kathi okunamuntu oqhathwayo asiyo isemu yokuqhatha
umnumzana Solani Njemnyama Moyo ngomgcini sihlalo we-MDC yamathebeleland south ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-studio 7 selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla iphephandaba lechronicle lithi kuza kuna izulu eliningi kobulawayo kanye lasezansi yamandebeleni namuhla iphephandaba leherald lona lithi kulezigebengu ezintathu ezibotshiweyo ngecala lokudlwengula ugogo oleminyaka engu-83 kanye lokumbulala Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani kustudio 7, siyabonga ngethuba lesipha lona. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo yile ndaba okhaya ukuthi eZimbabwe sinenkinga efana nase-South Africa e-state capture ngoba ama-allegations ama-youth e-ZANU-P F ayakubonisa ukuthi silayo le nkinga i-government yethu isebenza lamasela labo somabhizinisi abasponsa ngoba bekwazi ukuthi bathole ama-favors in return njengalokho bekusenzeka e-South Africa inkinga yabo ibengugupta thine zethu inkinga lazo ziyafana yibona labo abefiweli ababamilling company konke lokho bakweza nje ukuthola ama-favors ku-government ngoba ama-e-government inayo i-percentage bona laba ku-top leaders e-government banakho i-percentage obvious abayithola kulawo ma-business.
How are you on the studio 7? Linjani, 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 lonke thina siyaphela. But igama engizitsho eyisesaba izidlamlilo zezana lezo. Ngithanda ukuphawula ngalo mdala bathi ngokugawule. Uyise umnangakhe ndiyamsapota mani. Yazi yalijwenka iqiniso lomdala, yazi yalijwenka kakhulu kodwa ekwazi ukuthi amasotha ayedubula abantu ayesenza. Uqinisile lusisi ethi vele umnangakho lokuzini ugawule vele iqiniso yalizo nto. Uqinisile lusisi angazi ukuthi ngalobana useduze ngalobana angibonga ngani ngoba utshele ugawule into eseqinisweni. Hayi lomdala lo mna kangikwazi ukuthi unjani. Bese mbiya ngikhuluma ngomnangakho lokhu endega ngefromatshina. Nguye umuntu ozasiphathela i-coronavirus nalo muntu limhlolisise. Bethi nxa ebuye vela kurangalela imhlolisi yabo abantu abazasiphathela imikhuhlane yona le. Liqale ukutshekha yena umnangakho yena lokhu ebhide zula ngefromatshina abazasiphathela imikhuhlane.
Linjani studio 7 labalaleli? Hayi mina ngiyaphila igama ungukabadela Ncube. Kaule, sicela ukuthi mawungabe ubuzwa umbuzo uphendule umbuzo obuziwe. Ubuzwa kulo mama lo ubuza kahle endi uyakutshela futhi ukuthi amasocha ayedubula abantu 99 ngokhetho lolya bona uphendula ngama-American. Kathi isikolo wasifunda kukona mdala inabathengisi lina. Angazi ukuthi umuntu onjalo emathebhele ndiufunani umuntu onjengawe. So umuntu wesifazane akutshela simple thing nje into ayibonayo isenzakala lapho eBulawayo wena uphendula okwama-American okunye ungayisikho lokho uthi okwamasocha hhayi kodwa lokho sakubona la kubona vele kusenzelwani vele khona lokuthi amasosha adubula abantu kusenzelwani ukuthi amasosha edubula abantu lamaphoyisa amasosha iwasebusa phela lapho as from Bay Bridge usiyafika eVictoria Falls amasosha lamaphoyisa babesenza ama-roadblock behleli bonke bedizisa abantu amaphoyisa abethatha imali siyanika amasosha ethwele izibhamu ngale phandle eceleni komgwaqo kulamabhuku abawabhalayo bebhala izimali abazidizisa abantu konke lokho siyakwazi i-corruption yenu vele so yekani ukudlala ngathi mani.
Siyabonga msakazi, siyabonga basakazi usinxusa cele ngaphezulu asingenisa njengoba sinxusa ngophakazida bakithi ngizabe nikumbuyelela isicelo ukufundisa kuqakathekile kunakulalela. Uzulu kalufundiswe into eqondileyo, uqondiswe kungaphonguba ngokukhuluma nje. Ngiyabonga makhumalo, iDavita Khumalo, yakwazi ukwabeka ntombi yakithi, uyawabeka amagama mpela, ubukhokhelo labo engqondweni. Kodwa ke, xa ukhuluma labo Gawule, ngibona ngani utshaya idwala ngempama, ngoba ukhuluma lo muntu lapha aqhatshwe khona. Ovikela uqhatshwa kwakhe ekwazi ukuthi uqhatshwe impisi ugade impisi angeka yihle kuzaza khulume emhlane eyehlileyo esasephezu kwayo yitsho kanti lina i-MDC lina iwukhokheli bomakhumalo kanti alinamacebo amanye na elingawenza angasusizano lakathe silimelela ukhetho lizalihlanganisa iminyaka engamashumi amahlanu lokhu liyinhlanganiso yempikiswano ihlanganiso ephikisayo kuphela kayila cebo elinye lyena.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imlayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inani labantu asebebulewe ligciwane le-coronavirus kwele China selisedlula amakhulu ayisificamunwemunye. Umthethwandaba wakwele Russia wethese abasolwa abayisikhombisa isigwebo sokupika okweminyaka efika amachumi amabili ngemva kokubafumana belamacala obuhlamuki. Kudaba oluhamba phambili khonapha eMelika, abadinga ukumela ibandla eliphikisayo elamademokrasi kukhetho lukamongameli bazanqikilana kuma-primary elections ebandla labo azakwenzelwa eNew Hampshire namuhla. Ukhetho lolu lulandela olwakuqala abalwenzele e-Iowa ngeviki edluleyo. Abaqede behamba phambili e-Iowa ngumnumzana Pete Buttigieg ilo mnumzana Bernie Sanders. Umnumzana Joe Biden, unkosikazi Elizabeth Warren labanye kabatholanga usekelo oluyangaphi. Sibuze ingcweti ehlaziya ezombusazwe umnumzana Efidela Ncube ukuthi ubona izalankomoni kukhetho lwanamuhla.
abantu bona laba bavele behamba phambili ubaba uSanders lo Phuthitsatsi kumbe uElizabeth Warren wesithathu ngokulandela yibo abantu esikhangelela ukuthi banqobe kodwa phela njengoba kulukhetho olungafani lalo liyano lwangale ayowa lapho okuthiwa iCaucus khona ngapha iprimary kaZulu kunzima ukuthi ube lesiqiniseko sokuthi ngempela abantu bazavota njengalokho ama polls eveza kusengavele okunye uBiden atholakale mhlambe senqobile kumbe omunye enjalo kumbe babe seduze duze
khona nguphi kahle kahle obona ekhethwa ngama Democrats kubana awamele kukhetho anqikilane lo Trump
ozamela ama Democrats uzaphuma kungu Sanders kumbe kungu Buttigieg kumbe kungu Elizabeth Warren kumbe kungu Joe Biden kodwa bayavela abanye ukhumbula ukuthi kukhona uMichael Bloomberg ulemali enengi uqinile kakhulu siyambona uyaqansa kuma polls kuma states la amanengi kazihluphanga ngama states la awokuqala usegijimele phambili ufakile imali enkulu kakhulu emsakazweni ukuthi aziveze azikhangise njengomuntu yena yedwa ongakwazi ukuthi anqobe uDonald Trump kanti ke kungawa uBiden kuyamkhulisa futhi kakhulu uMichael Bloomberg ngokuba usekelwa ngabantu abasesiswini abasesenta yepolitiki hayi laba bangakwesokunxele kakhulu kanti ke futhi kuqakathekile kuma Democrats ukuthi ananzelele ukuthi mhlawumbe kuzamele bavotele umuntu ozanqoba uTrump lo muntu aso muntu abamthandayo bangathatha kakhulu umuntu ongakwesekunxele kakhulu kaze ukunqoba uTrump ngoba siyabona i-economy yeMelika ime kahle kanti ke kulabantu abakholwa kakhulu ukuthi umuntu odingakalayo ngegumuntu njengo uBiden kumbe uMichael Bloomberg abasesenta abasesiswini sepolitiki hayi abangakwesekunxele kakhulu ngoba labantu abangakwesekunxele nanqaba bethandwa nguZulu wama Democrats xa sokusiza kuma independence labanye abantu abangama Republicans abadakekileyo ngokusebenza kuka Trump ongela similo ongahloniphi umthetho bangacina behlala ku Trump kulokuthi baye kuSanders ababe bemkhanyele njenge socialist kanjalo
Umnumzana Joe Biden yena ukhanya esadalala ngokuthola usekelo kungapi lapho bona ngani uphambanisa khona kumbe kuyini kahle kahle kumehlula
Ubaba uBiden usese khona emjahweni kakaphume kuluseselude uhambo kujwale ukuthi abantu baphume ngomva kweSuper Tuesday usese lethuba ngoba uthanda ukusupportwa kakhulu ngabantu abansundu abantu abamnyama bayamthanda uBiden ngokuba bembona engumuntu onganqoba uDonald Trump kanti ke futhi wasebenza lo President Obama
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Kwezemidlalo onke waba ngunozinti weqembu lama Warriors uEnergy Murambadoro usengumqeqeshi wabo nozinti beqembu leChicken Inn. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leChicken Inn liqhatshe uMurambadoro ukuba abe ngumqeqeshi wabo nozinti ngemva kokuthatha kwakhe umhlalaphansi ekupheleni kwesizini ye-Absa Premiership edlileyo lapho akade ngomunye wabo nozinti beqembu le-AmaZulu. UMurambadoro ufikisa iminyaka yokuzalwa engama-32 lonyaka uthi ubevele eseqalile ukuqeqetsha wabo nozinti abasakhulayo abeqembu le-AmaZulu khona le elizweni le-South Africa ngesikhathi la esadlala.
Ngesikhathi sengizathatha umhlala phansi iqembu ebengidlalela belivele selingipha ithuba lokusebenza labo nozinti abasacathulayo yikho ngikho musha kangako kwezokuqeqesha bengingakatholi ithuba lokuthola izithupha ezokuba ngumqeqeshi kodwa abenhlanganiso yezifa bathi ziza kuba khona izifundo zabaqeqeshi babonozinti njalo ngizahle ngibhalise
UMurambadoro udume kweleZimbabwe edlalela iqembu leCapes United kanye leqembu lesizwe njalo nguye obengunozinti weqembu lamaWarriors ngomnyaka 2004 lapho iqembu lesizwe lifinyelele khona ukuyadlala kumncintiswano weAFCON okwakuqala embalini yelizwe leZimbabwe lo mdlali usuke kweleZimbabwe wadlala elizweni leSouth Africa lapho adlalele khona amaqembu abalisa eleHellenic eleBenoni Premier United eleBit Midwest Vets elimpumalanga Black Aces kanye lele AmaZulu umramba doro obenguye umdlali okhethe ukuba nguye odlale ukwendlula abanye kwele Zimbabwe ngomnyaka ka 2003 uke wadlala elizweni lase Israel okwesikhatshana njalo ke kwaba lesikhathi lapho bekuthiwa ufunwa liqembu le Newcastle United lakwele England ubuqembu le Chicken Inn uthethe indawo ka Thiriwa Virisithole obenguye umqeqeshi wabonozinti yeminyakeni edluleyo kusenjalo iqembu le Chicken Inn likhangelele ukuyaphatheka kumncintiswano wenyasa Big Bullets International Bonanza ekupheleni kwayo nyale inyanga njengengxenye yamalungiselelo alo awemidlalo yalonyaka. Amanye amaqembu azaphatheka kule midlalo ngabalisa ele UD Songo elakwele Mozambique kanye lamaqembu akwele Malawi abalisa ele B Forward Wanderers kanye leqembu eliqoqa imidlalo ele nyasa Big Bullets. Iqembu le nyasa Big Bullets liqeqeshwa umqeqeshi wesizalwane sakwele Zimbabwe uKalisto Basua lanyakenye iqembu le Chicken Inn liphatheke kule midlalo ikanti iqembu ebelive lekwele Mozambique nyakenye bekungele Ferroviario di Nampula. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Baleke imbiko elisithumele yona ku Facebook kulo Nobeta Norest Beto utwana livuka njani kuzoba lo nomaku kungwenya lawe uthi livuka njani lonke. Jonathan Sola ubuza amavuko lawe uthi amavuko bandla. Kethiwe Ncube uthi amavuko msakazi. Musa Mazibuko utwena livuka njani emsakazweni. Ubuye ukhonone lapha Mazibuko utwena uchamisa lami engathi uzahambela izindawo zonke zelizwe kodwa enkayi ngiyazi ngeke aye kwehlula sona iStudio 7. Sisizwela eGwanda every day. Siyaxolisa Mazibuko. Ngizacela inombolo zakho kumufakela inombolo zakho khona apha ku Facebook. Ngizakufonela sixoxe sizukuthi kuyinokwenzakalayo enkayi. Kuzoba lobani usonke Khumalo twena amavuko maZimbabwe amahle. Lungile inomoyo twena kwenzakala kuphi kwendawo lokhu angazi ukuthi ubuza kuphi lapha umoyo. Kuzoba lo Slibaziso Dube uthwena livuka njani emsakazweni. Kuza ihlabela ke kamnandi lapho esiqhibela uhlelo lwezindaba zekuseni ngengoma yakhe ethi ekhaya. Lami ngaze ngakukhumbula ekhaya ePlumtree kubukalanga kubuhe kutitshi chagechenge. Siziphetheke ngebezihamba phambili. Kufe abantu abayisikhombisa engozini yebhasi lemota encane ekwekwe. Umeya weVictoria Falls ukhulule ngemali yebail ngemva kokwetheswa icala lenkohlakalo icorruption. Kwanele mthakazi kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Na mina lani asibeni sonke kwezekuseni ngo-6:30 sasa. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.